Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 kuNtulikazi 2022 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abenhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition bathi betuselwa ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi belungiselela ukufola emigwaqweni. Bayakhala abantu ngodlakela lozombusazwe. Kuhoza Friday silomchuli uRobin Mlawuzi waziwa ngegama elithi Mamozi. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomhla usakazo. Abenhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition bathi sebelobele amapolisa bewazisa ukuba bafisa ukufola emigwaqweni bekhonona ngesimo esibi somnotho langokwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende. Benza lokhu ngesikhathi besithi bethuselwa ngamalunga ebandla elibusayo okwenze bavala amahofisi abo eHarare izolo. UMavis Kama usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso le balelwe ngamapolisa ngeviki ephelileyo ukuba befole emgwaqweni beveza ukufuthelana ngalokhu lokunye okubahluphayo eZimbabwe. Umthethwandaba wathi kumele belandele kahle iziqondiso zomthetho we-Maintenance of Peace and Order Act ukuze bafole emigwaqweni. Umnumzana Peter Mtasa, umgcini sihlalo wenhlanganiso le, uthi
the police has called us for a meeting. This time around, we've complied with everything that the police and the magistrate court said we had not complied with in the previous notification. We do not expect the police to bar us anymore, for we have complied with the law. We are expecting to proceed with the exercise of our constitutional rights as guaranteed under Section 59 of the Zimbabwe Constitution to peacefully protest and to petition the Zimbabwe Human Rights Commission in the Parliament of Zimbabwe.
Amapolisa asesibizile ukuba siyehlangana lawo. Sikulandele konke lokho umantshi kanye lamapolisa ababethe sasingakulandele encwadini yethu yesicelo sokuqala. Amapolisa nake asalela ngoba sesenze konke lokho okumele sikulandele. Sikhangelele ukuthi sizoqhubeka ngokutshengisela kwethu. Sisenza lokho esivunyelwa isisekelo sombuso phansi kwesigaba 69 sesisekelo sombuso. Ukutshengisela ngokuthula.
Umthasa uthi sebesethuselwa ngabakubandla leZANU-PF abacatshangelwa ukuba babuye izolo emahofisini abo batshona bezihlalele ezimoteni phandle kwaleyo ndawo.
We are very disturbed by this development. We expect the police to ensure that we are not harmed. We expect the Zimbabwe Republic Police to ensure that our offices and our staff are not disturbed in any manner. Ironically, this is what we are intending to protest against, and we do not expect the ZANU-PF and any other institution of the state to harm us for exercising our constitutional rights.
Sikhathazekile kakhulu ngalesi sehlakalo. Sikhangelele ukuthi abasepoliseni bazobona ukuthi kasilinyazwa. Njalo sikhangelele ukuthi abeZimbabwe Republic Police bazowalondoloza amahofisi ethu kanye lezisebenzi zethu. Isimanga ukuba yikho kanye esifuna ukukhonona ngakho kulokho kufola kwethu. Njalo asikulindelanga ukubona abeZANU-PF loba olunye nje uhlangothi lukahulumende besihlasela ngoba silandela ilungelo lethu elimunyethwe kusisekelo sombuso.
Umnumzana Tafazi kwaMgwadi ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi umtasa labanye bakhe baphupha emini libalele.
We are not surprised by those allegations, especially coming from a crisis coalition organization that has characters like Blessing Vava and Peter Mtasa, who are known for agitating falsehoods and spreading fake news across the world in order to gather relevance out of donors.
Akusimangalisi thina lokho sekukhulunywa kakhulu masikhangela ukuthi kuvela enhlanganisweni elenkokeli efana noBlessing Vava noPeter Mtasa abaziwayo ukuthi bengabahlezi befafaza amanga emhlabeni wonke jikelele ukuze bajabulise labo ababasiza ngemali.
Okwamanje abakubandla le Citizens Coalition for Change, umnumzana Job Scala, umnumzana Godfrey Sithole labanye bavalelwe estoksini besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Kuthiwa abatshotshozela uZulu ukuba avukele uhulumende kusanda kubulawa unkosikazi Mo Blessing Ali, ocatshangelwa ukuba wabulawa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Umzimba wakhe lokhe usendlini yamakhaza eChitungwiza General Hospital. Umnumzana Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRCC, uthi kuyamangalisa ukuba amalunga ebandla leli athwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi abalandeli abalitshumi lantathu ababotshwa ngesikhathi kubotshwa uSikhala loSithole bebesemthethwandaba eHarare.
Namuhla besedale ke le High Court, lapho ke abanye abangu-13 akade beyaphiya khona ngendaba yebhewu. I-court ipostpondiwe to i-ruling izaphiwa ngeviki ezayo. Njalo echikurubhi kulokhu kulo honorable Sikhala lo honorable Godfrey Sithole, siqhubekela phambili ngohlelo lokubana ke sincedisane njengabantu beZimbabwe ukubana ke kube le freedom yabantu.
USiziba uphinde wathi
lokhu kuvela ngenxa yokubana ke iZANU-PF esiphikisana layo ilokwethuka ke ngendaba ke yokubana i-TRCC sigcwele indawo yonke.
Abanye abakhulumele Studio 7 bathi kuyamangalisa ukuba kulelunga leZANU-PF umnumzana Upton Mashanyika olokhu engakabotshwa kulandela ukwethula umbiko kumabonakude esithi kumele umnumzana Nelson Chamisa lemuli yakhe bebulawe. Ibandla leZANU-PF kukhanya selimlahlile, lisithi kala ncwadi eziveza ukuba ngumsekeli walo. Unkosikazi Patience Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umangaliswa ngokwenzakala eZimbabwe.
Uhulumende kumele ezinuke amakhwapha ukuthi umthetho kumele usetshenziswe ngendlela efanayo, kungakhethwa ukuthi lo ngowebandla liphi, lo ngowebandla liphi, kodwa konke setshenziswe according to the constitution.
Unkosikazi Rosaline Gwese owebandla le-Labour Economists and African Democrats yena uthi
uchapter 56 nomuchapter 67 weconstitution yethu ukhuluma yena ukuthi kono umuntu lomuntu nje ule freedom yakhe of association.
Abakunhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission lamapolisa bathi sebehlolisisa okwethulwa nguMashanyika. Igqwetha elilodumo unkosikazi Beatrice Mthethwa usanda kulobela inhlanganiso ezijiyeneyo lamapolisa ekhonona ngokungabotshwa kukaMashanyika. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi walile ukhuluma ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abantu abanengi eZimbabwe bathi bakhathazekile ngodlame olukhona elizweni. Bathi nxa kungalungisiswanga imithetho ekhangela ezokhetho, udlame lolu luzamemetheka omangalisayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Amalunga amabandla ezombusazwe amanyane ngaphansi kombuthano we-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD akhuthaza abaphatheka kwezombusazwe ukuthi bengajojozeli udlame. Ekhuluma lentatheli izindaba olilunga le-POLAD umnumzana Love Mo Maduku utheba lenhlelo ezilichumi lane zokuthi ukhetho oluzayo lube lokuthula njalo luqhutshwe ngemfanelo. Umnumzana Effort Ncube, ingcweti kwezombusazwe, uthi nxa kuguqulwa umthetho kumele kukhangelwe lembangela yakhona.
Kuqakathekile ukuthi sikhumbule ukuthi imbangela yokungabi lokhetho olukhululekile eZimbabwe kayisomthetho, kodwa impande zalokho zinkulu kakhulu, zehla ziya phansi kakhulu. Imbangela yokuthi kungabi lokhetho olukhululekile eZimbabwe iliqembu elibusayo lalabo abasikhangelele ukhetho. Nxa ungathatha le mthetho esilayo ukusuka ngo-1980 uyise kwelinye ilizwe, bafika babambe ukhetho olukhululekileyo, ngokuba ukhetho olukhululekileyo luya ngabantu, ingqondo zabo, hayi ngomthetho nje kuphela. Ngakho inkinga yokuswelakala kokhetho olukhululekileyo libandle lisesihlalweni lalabo abasikhangelele ezokhetho. Nxa siguqula imithetho kumele sikukhumbule khona lokhu ukuthi inkinga ibanzi kulo mthetho.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, ilunga le-Citizens Coalition for Change, uthi abesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo sebekhuthaza uZulu ukuba ahlasele abaphikisayo.
Kulusizi njalo kuluhlazo ukuthi abantu beZimbabwe sebephila phakathi kodlame ngenxa yokuthi kuthiwa kuzaba lama-election. Thina singabantu esithanda ukuthula njalo iconstitution ilandele lokhu sibona ukuthi kukhombisa ukuthi ababusayo bayesaba ukudliwa kuyelemuva ukuthi basebenzise udlame bezama ukuthusela abantu.
Kodwa ilunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule uthi kukhanya ukhetho lomnyaka ozayo luzabe lulokuthula ngoba kuyiwo umumo okhona elizweni.
Singathi umumo wakhona nje olokuthula awotshengisela nje ukuthi ukukhetho lwakhona oluzayo laluzaba lokuthula. Futhi njalo bese ngikhangela futhi ama-proposals ayesenziwe i-government ukuthi yenze ama-amendments ku-Electoral Act. Mbona ngani nxa kuvunyelwana i-Pollard ihlanganisa ama-political players parties wonke okuvunyelwe akwenziwe kulungele bona abantu beZimbabwe. Imbona ngani yonke into nje ihamba kuhle ngaphandle kokuthi nje abantu babekhuluma izinto ezingayisizo belama fears abo.
Umnumzana Elliot Chuma isakhamuzi sakobulawayo uthi okwamanje kusathule kodwa kwande ukuguquka ukhetho soluseduze.
I-situation kwezombangazwe siyibona ithule okwamanje kulungiselelwa ama-elections omnyaka ozayo. Singazi njalo ukuthi maleli langa selisondela kuzabe kulokhe kuthule ngaleyi ndlela. Kwathi nge-experience esilayo sikhangelele ukuthi kuzoba lama-tensions azaba khona lapho sokuqaliswa ku-campaigna kakhulu. Njalo-ke sinanzelela lokhu kwakukhulunywe yi-Pollard in terms of ama-recommendations abo. Singazi njalo ukuthi azalandelwa.
Akwaziwa ukuba kuzavinjwa njani ukuze kungabi lodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ningubathabile Masuku.
IZimbabwe School Examinations Council ibika ukuba namhla losuku lokugcina lokubhadala imali yemihloliso kweleZimbabwe. Ukuze umntwana alobe uGrade 7, kufunakala amadola eMelika alitshumi kwisifundo sinye ngasinye. Ukuze alobe uform 4 kufunakala inhlawulo engamadola angamatshumi amabili lane 24 United States dollars kwisifundo sinye ngasinye. Abakusigaba sikaform 6 kumele behlawule amadola angamatshumi amane lasitshiyengalombili kwisifundo sinye ngasinye 48 United States dollars. Uhulumende wathembisa ukuncedisa labo abangenelisi ukuhlawula imali le ngesilinganiso sokungamatshumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% kulabo abafunda ezikolo zikahulumende. UGeina Gumede Saidi owe-Studio 7 uxoxe ngalolu daba lonkosazana Nomsa Dube ohlala eMadobo.
Iqiniso ukuthi akwaneliseki dadewethu ngoba kunje abanye abantwana basoze bebhali amazamanisi la. Uyabona ngoba yona imali nale esiyiholayo thina ayivela ayifiki ndawo. Manje mase ngitshela ukubhadala imali engake ezamanisi umntana wami ba yi-23 ibe uhambanisi yabo kunzima kakhulu lokhu okuthi kunje thina singabazali ugcina ufisa usugula i-stress ugcina uzungena emkhuhlane eminingi ucabanga ukuthi umntana wami ayesafunda uyabona and kunzima kakhulu abantwana abaningi asezingebhali.
Kodwa uhulumende uthi yena uyancedisa ngokuhlawula eyinye yemali khonapho i-55%. Akuncedini khonoko abazali njalo imali yakhona ayifunwanga akukhokhelwa nge-US dollar.
Yebo ngiyakuzwa dadewethu, ayincedisi ukuthi i-45% leyo ngibayithatha ngivele ngingayiboli i-45% yakhona yayibonanda kunzima ngaye uhulumende yesiwayele ukusinceda ngawuhle ethi abantwana kwebabhadalana ukuze lathi sithumule but i-55% uzayibhatala le 45% ngiyayithathanga ngoba angiyiboni ngiyabona ukuthi kunzima akunajisi ngiyayithathanga so ayayinajisi ayinajisi umntanani uyakubona dadewethu kunzima lokhu.
Unkosazana Nomsa Dube uhlala eMadobo ubexoxa loGeina Gumede Saidi weStudio 7 esenathisa. ULive Talk namhla uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa labantu abajiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. singakangeni kusigaba esilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia lithi ele Ukraine lihlasele intilongo ye-Olenika eDonetsk labulala amasoja alo angamachumi amahlanu lantathu 53 azinikeze kubutho lakwele Russia esethwele nzima. Ele Russia lithi kulimele njalo abanye ababekubutho le-Ukraine abangamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Kodwa ele Ukraine lithi ele Russia libulele amasoja la elidubule khona entulongo le sebenzisa amabhomba atshiyeneyo. Lithi ele Russia lizama ukuvala isenzo lesi ngokubhomba intulongo le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezempilakahle sebevumelene ukuba kulungiswe ijekiseni yokwelapha abalomkhuhlane we-HIV. Ijekiseni le ibizwa ngokuthi yicabotegravir esetshenziswa okwamanje njengephilisi. Ijekiseni le izabiza inkulungwane ezingamajumi amabili amadola emelika 20,000 United States dollars ngomnyaka. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe ZimStats izolo lwethule ingcazelo phezu kodaba olusegudwini olwamanani esensus aveza ukuba kuward 20 ematopo kuhlala abesilisa kuphela. Abantu abaningi basele bekhuza umhlola kuliviki kulandela okwethulwe kumpumela yesensus enziwe lulolu gatsha kunyanga ezimbalwa ezedluleyo eveza ukuthi ewadini le umuzi wezinsizwa. Abanye bebesithi lawa ngamanga aluhlaza tshoko aveza ukuthi impumela yonke yokubalwa kwabantu ilesandla semfene. Kodwa kuncazelo eyiphe izolo iZimStats ithe isizathu yokuthi uward 20 kusemlageni. Ithi abesilisa abahlala kuleyo ndawo bangamajumi ayisitshiyangalombili lanhlanu 85 njalo kabagxilanga kuleyo ndawo. Kusensus ka-2012 iZimStats ithi kule ward kwakuhlala abesilisa abangamajumi phose amahlanu 49 labesifazana abalijumi lanhlanu kuphela 15. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomfundisi Andrew Stone Sibanda ohlala ematopo yena othi ngempela leli liqiniso. Kodwa uthi kungaba kuhle nxa kungavela ukuthi bangaki abantu abavote kukhetho oledluleyo kuwadile.
Uward 20 wakreatwa uphakathi kwamapulazi aphakathi nxa uhamba kwamgwaqo wekhezi. So iward yakhona ayifani labo ward 23, labo ward 24, labo ward 25. Uward 25 bangapha komthwakazi kulabantu abaningi kakhulu, futhi ayifani labo ward 16, ward 17 okungamakhaya. So kusemapulazini nje kusemlageni imizi yakhona mbona ngani ingu 25 imizi or so nxa ngicabanga kahle ngamapulazi nje ukuthi imizi yakhona into egaga. Futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona iZimStats bekungabantu abahlala emlageni abelusa inkomo, ngoba abanikazi bamapulazi lawo bahlala koBulawayo, abanye bahlala eGwanda. Kodwa-ke okungaba kuzachaza ukuthi yena leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kahle kahle nxa sokuvotwa kuvotwa abantu abangaki, ngicabanga ukuthi nxa singatholakala lawo lelo nani labantu lempumela yama-election sibe sesiqathanisa-ke lokuvele kukhona kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu.
Ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esiyitholayo ngaliwadi?
Yebo, kuqakathekile ukuthi sikubambe konoko sikubambisise bese kusithi ngokhetho sanelise ukukhangela ke bese sibone ukuthi anje wonke umuntu sekwazi ukuthi iward level labantu abangaka sizokuzamela ukuthi ke kuza sinceda thina ngakho sianalyze ukhetho ukuthi sibuye bese khangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kule ward yibona abayini abantu okuthiwe bakhona kumbe kusokutholakalise kunabanye abantu amanumber sesifika ku 500 kuza sinceda konoko ngoba leyo ward sibili liqinisa ukuthi abantu ngabakho kusemaplazini kuthe gqagqagqa imizi yakhona
wona amanani aphume ekubalweni kwabantu ku-census lawa uwabona njani sibona iBulawayo isemuva ilandelwa eMath South kuzokuthi iMath North
kukhona ukuchamans inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu civil society sizange sazinika umlando wokuthi senze into lokho esijale ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring and i-observation kakula even emthethweni ukuthi kube lamathuba okuthi kumonithwe indlela indlela ye-census. So nxa sekuphume kwabanje lanxa siza kukhonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years into yakhona kayisiphathi kahle kodwa-ke kakula nto esingayiyenza kutsho ukuthi ikhekhelo lizwe nxa umgano welizwe uphakululwa thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane nabi le Mathekeleleni South saqhubeka sithole okuncane iHarare izaqhubeka ithole okuningi kanti njalo futhi sikhangelele nekukhethweni ukuthi sizathola i-delimitation eprocess yama ukuphawula izigaba esithiwa ngama-constituency sizasala sesibanda uTshwane.
Lowo ngumfundisi Angiston Sibanda ohlala eMadobo ubexoxa lo ntungamelinkomo weStudio 7 eseMadobo. Okwamanje sike sizwe ke umlalelo yedwa ekhuluma ngakhonokho ke engakhuluma ngakho sike sizwe ke i-listener yethu yokuqala.
Studio 7 linjani basakazi abahle, hhayi siyabonga siyazisa indaba. Engithi kubafowethu laba baseBotswana neGoli abayelokhu besithi thina sihambe siyovota esisekhaya, bethi sihambe siyovota bona bekhuluma beseBotswana lakubo South Africa kathi bona indaba bengabuyi bezovota, bona indaba bengabuyi bezovota babuye bona bezovota ikhonto besitshela thina ekhaya ukuthi siyovota la. Thina kokuvota lokho hhayi asisakungeni lokho, siyavotela bani? Kula muntu omunye siyakwanisa ukumvotela thina lapho komthwakazi akusela izaphila ngikhona yaginywa izanu ngeke size siyivotele. Sesizama emthwakazi ye sesizama ukugxila kiyo bese-ke
ye lo-ke umlaleli weStudio 7 sike sizwe-ke okunye siya phambili sizwe i-Words of Friday kuliviki kuhlelo lwethu lwe-Words of Friday silomculi wakobulawa ocula ingoma the Afro Traditional and Contemporary Music uRobin Mlawuzi wazakala kwezomculo ngegama elithi Mamozi. Asizweni qoqa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Sasakala ngogida kumagama agida emgido etshiyeneyo kulezi nsuku uyacula njalo umfana kaMlawuzi uMamozi ngena phela Robi.
Mina ngihlala emakhandeni akoBulawayo eZimbabwe. Ngafunda emakhandeni primary, hhayi ngabe sengisiyafunda lasemakhandeni secondary. Njalo mina ngihlabela uculo olwe Afro Traditional Contemporary Music okutsho ukuthi ngathi kubeka ngesiNdebele ngathi music ehlangehlangeneyo elamasiko lokwenzakala ngesikhathi sakathesi.
Yalinguma wena, yalinguma, yalinguma wena, yalinguma, yalinguma wena, yalinguma, yalinguma wena.
Amasiko asikhulise ngenguma, umuntu sibufunde ngenguma, nawe funda ngenguma. Oh,
uthanda ukucula esemncane lanxa wayengacindezela imculo yakhe. Polo na igama lakhe kwezomculo lithi Mamozi lithoni.
Into ze music ngiqale ngisase primary eMakhandeni primary ngihlabela kukwaya. Kodwa ka test sengiphusha i-career yami ngiqale ngo 2020 ngesikhathi se corona ngase ngizinika ibizo elithi Mamozi. So ibizo leli lithi Mamozi lisukela ekuthini ubaba muvele eMalawi, umama muvele eMozambique, mina ngazalela eZimbabwe. So ngahlanganisa nje ama countries ama letters okuqala nje ukuthi Malawi, Mo Mozambique, Zimbabwe ngase ngisenza igama elithi Mamozi.
Bongo mukongo aye. Aye.
Abaculi abaningi uMamozi wangena kwezomculo ngokuthindeka esizwa imiculo yabanye abahlabeleli.
Okwangenza ngahlabela ngathi ngabona ukuthi umculo namhlanje luthintshile luhlukile and abantu they are growing up and kulokunye osekusele emuva esingakuthathanga kathesi. So mina ngase ngisithi hayi njengabantu engangilalela uDon Gumbo labo majayivana labo bonke abantu abasuke kudala abasi-inspirayo ngabe sengisithi ngcono lami umculo lolu ngilukhulise kodwa ngilulethe ngendlela engani inyakathesi engathi i-contemporary elobu these days. So kodwa ilokhe ile message eqinileyo njalo ilokhu lobuntu bethu bakudala.
To be a man out there, you gotta be a strong man. Kumele usilwele uzoshayisana lento eziningi bo. Abanye bazakulahla bo, abanye bazakushiya bo. Bethi wena hawuna amandla, phumelela uzophumelela. Gotta believe in yourself.
Okwamanje uMamozi wenza izimanga kuzokwazi le Europe. Esenza icule emazweni athineyo afana labo Austria, Germany le Czech Republic. Lapho abamthanda ngamagama. Epheleni kwalomnyaka uthi uzenza imidlalo yakhe kwele Zimbabwe. Njalo uthi ukhona amakhasino ozidlibalisa awe social media.
Thesa season sase Europe sengiqalisile ama tour ami ngingapha. Into engikhiphile album lamelisha elikuthiwa ngugijima. Njani yenza kahle kakhulu kathesi ngoba ilina liyalilalela njalo liyangisupporta. Mina ngitholakala kuma social media handles ngathi ku Facebook liyadinga uMamozi, ku Instagram lihamba kuMamozi underscore officially, ku Twitter lakho lihamba kuMamozi officially, la ku TikTok ngiyatholakala liyadinga uMamozi. So bengithanda ukulibonga kakhulu ngokungisupporta.
uMamozi ucula akhiye bafume ngekhanda njengolitulo abalandeli bakhe. Nqibisile ekuhlelo woza Oh, Friday. Libe lempela sonto elithukela igama lami ngeza Jesus Band.
Fighting for your dreams, yeah. Change your ways of living. You better start believing. This world is full of lies. Change your ways of living. You better start believing. Well, this world is full of
life. But yeah, lion in the jungle. Them struggling, but them no got down. Even in the backyard, I'm still to it that everything we need them provide. Even if them make them provide for life. Get a job, then my pay pay no bills. But yeah, the life where we live is an option. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Even if them run away from the corruption is up on them in another form.
Yes, siyabonga kakhulu eza Jesus Band. Asigqiba lapha-ke uhlelo lwethu kodwa singahambi sibone kade sikhokhela namhlanje. Abayinhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bethuselwa ngamalunga ebandla le-ZANU PF. Sigqiba lapha uhlelo lwethu oluvalisayo ngu-Gibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.